Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyabulela ngenjabulo enkulu uStudio 7 ngomvulo omhlaka 18 Julyazi 2022 uMfethu Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yathi sathi ubhajethile ukuthi ngiyathenga ngemali engaka nge-$20 yami ngizathenga ukudla kwamungaka uthole sidala kukhuphukile. Futhi ukuzisa ubuhlungu ukuthi ezitolo lapha ngisibhadala ngedola, i-US dollar esingalikholiyo.
Abe-Reserve Bank of Zimbabwe baqoqa umhlangano labosomabhizinisi ngodaba lokuthengisa ngedola leZimbabwe eliyisilinganiso somkambo wensitha nxa liqhathaniswa lelemelika.
Esikufunayo ukuthi abantu bazi ngenkululeko yabo, whether ungowephathi yangale ngiphathi yangapha, thina asikhethi iphathi yakho, njalo phela futhi asifuni ukupromota any party ezomba ngazo. Lesi kupromotayo esikukhuthazayo yikuthi abantu bazi Zimbabwe namhla ngingasethi iZimbabwe.
Abakha indawo e-Museum of African Liberation le-Liberation City bathi lokho abakwenzayo kakulani lezombusazwe. Bona bajonge ukuvuselela lokulondoloza imbali yezwekazi leli kuphela. Abesifazane bamukela ngenjabulo indlela eseyalosungulwayo ngabenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-World Health Organization, WHO, yokuhlola imvukuzane yomlomo wesibeletho e-self-sampling. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iziphathamandla zebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ziqoqa ukuba lomhlangano labosomabhizimusi ngodaba lokuthengisa ngedola leZimbabwe eliyisilinganiso somkambo wensitha nxa liqhathaniswa ledola leMelika. Kukanti ke bona bayabe belithenge e-RBZ ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukile mayelana lendlela intengo yempahla esiqanise ngayo emavinkilini, bethi indleko seziphezulu kwenzuzo ngenxa yomkambo wensitha. Isakhamuzi sePhumula South kobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi amanye amavinkili asesala khona ukwamukela idola leZimbabwe.
Yathi sathi ubhajethile ukuthi ngiyathenga ngemali engaka nge-$20 yami ngizathenga ukudla kwamungaka uthole kudala kukhuphukile. Kudala kuphezulu intengo, kudala iphezulu. Futhi ukuzisa ubuhlungu ukuthi ezitolo lapha ngisibhadala ngedola, i-US dollar esingalikholiyo. I-US dollar leli asilikholi lokulihola, but ama-prices asharge ezitolo.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo uSenator Khaliphani Phugen uthi uqoqa ukuyaphanyeka udaba emapholiseni lakukhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ngoba eyalelwe ukuthenga ngemali yeZimbabwe.
Nami ngenze ngiqatshela ukuthi ngithenge ngemali yeZimbabwe. Licala ke lelo, amapholisa akwazi lokho nyangahlala emgwaqweni lapha ngalibuza lathi licala lelo. Licala lelo, so abantu bakithi abahambe beyovula ke sibone ukuthi uhulumende uzoresponda kanjani kulokho kuphulwa komthetho wobuhlungukazi wokuhlukumeza abantu bethu.
Umongameli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lamayunivesithi eyeZimbabwe National Students Union, umnumzana Benon Ncube uthi abafundi abaningi abesenelisi ukuya esikolo ngoba intengo yokugada ikhuphuka njalo nje.
Ukukhwela kwentengo zamagusi lama-services kwa-affecta thina kakhulu ama-students ngoba asisebenzi. Kodwa siyazibonela ukuthi senelise ukuqeda usuku ngezinto zonezi zabe sezikhweziwe. Amagusi la sikhuluma ngawo ikudla esiphila ngakho esikole sikuthenga, ama-services kungakhwela i-fuel, kukhwela amagesi, kukhwela amanzi, kusho ukuthi kukhwela i-school fees sethu. And thina sisebenzi siphila ngemali esiphiwa ngabazali. abazali labo nxa besinika ukumbithana leyo eseleyo phezulu ukuthi labo bathwalise nzima ukukhwela kwentengo lezi sicuna sesiswela ukuthi senelise njani ukuhamba esikolo ukuthi senelise ukufunda ngoba imbithana leyo esale abazali ngiyese expecta ukuthi senelise ubhadala ukuthola lokhu osokukhwezwe intengo.
Umcebisi enhlanganisweni ebona ngelungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Yebo kambe imali yeZimbabwe iphelela ngamandla nxa uyiqathanisa lemali zakwamanye amazwe kodwa okunye sokusenzakala yibugebengu nje obupheleleyo. Ungakhangela ukuthi emakhombini irate i-450 ungabhadala ngedola bakupha i-$150 kodwa ngamabhondi i-300 uye esupermarket ufice i-600 irate uye kwenye supermarket i-850 uye kwenye supermarket ufice i-1000 yibugebengu obukhulu osebusenzakala lapho. Kuyadingakala ukuthi kulungiswe masinyane ngoba kuyalimaza abathengi kakhulu khona lokho.
Ohlaziya ezomnotho ezweni umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende sekumele alungisise udubo lokusebenza kwemali ezehlukeneyo emkambo wezemali.
Akusizi ukuthi uhulumende athi uzabhadala ngomholo we-$420 ngoba umdemo yakhona isiwe esesitolo uthi bengaqedi isikhathi besilwa lohulumende bedinga imali zangaphandle. Kabathi uhulumende nxa usibhadale imali usebenzisa imali yeZimbabwe inyanga yakhona nxa intengo e-AMC nemnyama i-$800 kababhadale ngentengo ye-$800 umholo we-$800 nxa i-$1000 kababhadale ngo-$1000 ukwenzela uhulumende engatshaya likhanda ibhadala izisebenzi zakhe imiholo ngemali eyangaphandle kwelizwe.
Emizameni yokulungisisa ukusebenza kwedola leMelika abebhanga le-RBZ baqoqa ukuqhuba umhlangano kusasa eHarare okhangelelwe ukuphuma namacebo okulungisisa udaba lwentengo ikakhulu kubosomabhizimusi abaphiwa amadola eMelika yileli bhanga kodwa begcine behlawulisa uZulu ngesilinganiso somkambo wensitha osufike kunkulungwane eyodwa kudola linye leMelika. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngu-Anastasia Ndlovu.
Inkampani ye-Institute of African Knowledge Public Relations, INSTAC, ephatheke ekwakhiweni kwendawo yokulondolozwa kwembali yempi yokukhulula amazwe awezwekazi labensundu embusweni wabahuquluzi benotho eye-Museum of African Liberation ledolobho le-Liberation City ithi lokho ekwenzayo kakulani lezombusazwe kodwa ikhona nje ukuvuselela lokulondoloza imbali yezwekazi leli kuphela. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kokuba inkampani le namhlanje ibize intatheli zindaba ukuba zizebona umsebenzi osuwenziwe ekwakhiweni kwendawo le ekugcina imbali yakuzwekazi le-Afrika. Isikhulumeli se-Institute of African Knowledge umnumzana Joseph Nkani uthi bafuna ukuba imbali ye-Afrika ekwamanye amazwe iphendukiswe kuleli zwekazi.
Iqakathekile ngoba kumele abantu bazi ukuthi bavela ngaphi from umbono wenkululeko. Yi-history yikutshengisa nje abantu ukuthi no abantu be-Afrika bakhululeka njani, you know, from i-colonialism. So umsebenzi wethu ukuthi kumele sibe lama-artifacts, ama-story tshengise abantu ukuthi no abantu abamnyama bagile esikhathini esinzima ese-colonization abantu benza ama-initiatives atshiyeneyo ukuze bafike lapha abafike khona ukuba le nkululeko.
Uqhubeke esithi ukwakhiwa kwe-museum leyi kakulani lezombusazwe
ngoba ayisikho thina esikufunayo. Thina esikufunayo ukuthi abantu bazi ngenkululeko yabo whether umwephathi yangale kuyiphathi yangapha. Thina asikhethi iphathi yakho njalo funa futhi asifuni ukupromota any party ezomba ngazo. Yesu kupromota esikukhuthazayo yikuthi abantu bazi Zimbabwe namhla ngasithi iZimbabwe yiZimbabwe eyavela umuntu ngokunika umzekeliso. Wena njengomuntu right now kumele wazi ukuthi ubaba wakho ngubani, ngosababa ngisakubani, ubaba yena wazalwa ngubani, wayethwa ngubani isikhathi
sakhe. Ingcitshi kwezembali yeZimbabwe umnumzana Mthembu Hadebe uthi uqakathekile ukuba amazwe wonke agcine imbali yawo. X3 Hadebe. Kodwa enye ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkosana Dlamini uthi uzulu weZimbabwe akakuboni ukuqakathekile ukulondolozwa kwembali yelizwe.
Siyakuqakathekisa kodwa not kangako. Uzulu unoma eqakathekisa into zamamuseum angakuthandile kubona uhulumende esebenzisa izigidi nezigidi zezimali senza izibunjwa letha njalo ezinye izibunjwa kuthiwa zivela kubo-inventis zilethwa lapha ekhaya. Le yinto esiqede imali isikhwama sikazulu sizananzelela ukuthi isithombe sam kuyanehanda sithethe inkalakatha leziqalakatha zezimali.
Indawo leyi izakuba ledolobho elizakwakhiwa ngemali esuka emazweni ehlukeneyo awezekazi le-Afrika, njalo kuzakwakhiwa kulo uncedisana phakathi komanyano owe-African Union. Idolobho leli eliseceleni komuzi ohlala abaningi owe-Warren Park eHarare lizakuba lehotela, izitolo lokunye. Lokhu kuzakwenza libe yindawo engethekelelwa ngamanye amazwe labaselizweni yokubukisa imbali yezwekazi le-Afrika. Ngimele isizwe 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll luqale namhlanje elizweni lonke jikelele endaweni ezingaba zinkulungwane ezedlula ichumi 11,100. Ikomishini le ivulele lolugwala leziphathamandla zamabandla ezombusazwe azancintisa kukhetho ukuba zizibonele ngokwazo ukhetho ukuze ukhetho lwenziwe mgceke ukuze kungabi lokuqelibezela. Isikhulumeli sekomishini ebona ngezokhetho Isaac Mnumzana Jasper Mangwana utshele iphephandaba le The Herald izolo ukubana ikomishini le iphiwe izigidi eziphose zifike kukhulu lamadola eMelika $83 million ukuqhuba ukhetho lomnyaka ozayo. Imali izasetshenziswa ukudinda amavoti, ukufundisa uZulu ngokhetho lokubhadala ezinye indleko ezitshiyeneyo. UZulu uthi ikomishini yeZEC ikhangelele njalo ukuthi izakwazisa namhla ukuthi ibikhangelele ukwazisa namhla ukubana izigaba esezigqunyelwe izabelo zokuvota ama-constituencies yiziphi. Isigaba seMathebeleland sikhangelele ukwehliselwa izabelo zokuvota ngoba kulabantu abalutshwana kakhulu abenelisa ukubhalisela ukuvota kulezi zigaba. Uluhlu lwababhalisela ukuvota elizweni jikelele lulamabizo abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. UChris Gande weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Khaliphani Phukeni njalo ungusenetha wakoBulawayo.
Ngibingelele msakazi, ngibingelele abalalele emakhaya. Into enhle le ukuthi zekhi sivulile amabhukayo ukuthi abantu babuye bezobona basuthiseke ukuthi indlela izekhi yenza ngakhona izinto noma ukurejista kwalokho abakwathi bekwenza kuhambe ngendlela laba abarejistile bacheke babone ukuthi amagama abakhona ngempela. Hayi, into enhle vele, idemokrasi njalo. Kwamanye amazwe njengala eMzansi asonto emangaza kangako, iyayisi vela akuna lamsindo. Iprocess nje ehlali iyenzakala uma kundawo zonke zabamunicipal and whatever ma offices ungangena lapho kuyabe kukhona konke kwezinto zokhetho, ufike ubheke ubone ulungise lokho okulungisekayo. So ma ezekhi la engazibona isifika lapho ukuthi abantu abalankinga layo ngaleyo ndlela bayithempile nje abethuki ngayo, ayabe sisebenzile ngempela.
Ngokubona kwakho
kukhona yini okungenziwa iCommission yeZEC ukuthi abantu bathembe impumela ezaba khona ingasoze iphikizwe? Kukhona yini abangakwenza?
Ngicabanga into ezifana nakhona ukuthi bavule incwadi zabo bethi abantu abeze bezobheka, hayi kuzohamba a long way. Nokuthi njalo kungafakwa imithetho yokuthi mazokukhethwa umuntu angayenza kanje noma PF kanje disqualifywa, ukuthini ukuthini, konke lokho kuzosiza. Bazame lokuthi uyakubona ukuthi mazokuprintwa kuprintwa ngendlela leyo ukuthi abakubonakali nje lokuthi yini eyenzakalayo. Kumele nje ukuthi zekhi iqale ukubehave ngendlela enikeza abantu ithemba lokuthi yini eyenzakalayo. Enye into mina ngiyibona iqhathekile ukuthi mase sizoya ekhethweni, angithi i-electoral code ingayenzeka kudlule konke lokho, izekhi kumele ukuthi ikhuphe i-model lokhuzeni ballot ifake nje noma emaphepheni laduze lapho kuzovotwa khona. Abantu bengayelaphana begetsa, abantu laphana benze laphana sebekwazi ukuthi okay liyabe limi kanje, mina ngiyafika laphana ngifake u-X ngifakela uba. Ake sibone ukuthi bazoyenza kanjani njengoba uhlelo lwabo luzoqala nje. Funa ke sixoxe nje ngemva kwamaviki amane or so. Kuyabonga msakazi.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngocubungula ezombusazwe njalo ungusenator wakoBulawayo. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ikoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhanyela ukutshengisela ukuqoqa ukwenziwa eZimbabwe ngolwesine, abantu bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kufe abantu abathathu ngensonto kusihlwa emavinkilini eIndiana lapho okuthengiswa khona ukudla ngemva kokudutshulwa ngomunye ubaba. Amapholisa athi esinye sezakhamizi sakhonale ebesithwele umbhobho sibuye samdubula lo baba. Kulabanye njalo abantu ababili abalimeleyo kuleso sehlakalo. Kokunye ukuhlolisisa okutsha okumayelana lokudutshulwa kwabantwana abalitshumi lesishiyangalonye lababalisi ababili esikoleni saseTexas kukhanya kusolwa abomthetho abagoqela amapholisa ngendlela abaphatha ngayo isehlakalo sokubulawa kwabantwana laba. Bathi baphuza ukuzobasiza baze babulawa. Lokhu kubhalwe embikweni olotshwe yikomiti eTexas House of Representatives ebicubungula leso sehlakalo. Umculi odumileyo waseMelika uJennifer Lopez uchade lo Ben Affleck, laye odume ngokulingisa emifanekisweni yamafilimu ngensonto eLas Vegas, Nevada, ensontweni engenwa abantu bechayela imota drive-in. ELeGhana selikhiphe umbiko mayelana lomkhuhlane osubhahlasela obizwa ngokuthi yi-Marburg disease. Umkhuhlane lo okumuli nye le Ebola virus ubonakala ngokopha, ngoqhuqho, ngokugijinyiswa isisu njalo lokuhlanza. Inhlanganiso ye-World Health Organization, WHO, igcizelele lo mbiko yathi njalo kulabantu ababili ababulewe yilo umkhuhlane esigabeni se-Ashanti eningizimu eGhana. Okwamanje i-WHO ithi isahlolisisa abanye abantu abangamachumi ayisichiyangalonye abacatshangelwa ukuthi bathintana lalaba asababhubhayo abangabe bathelelwa umkhuhlane we're Marburg disease.
Abesifazana bamukela ngenjabulo indlela eseyasungulwa ngabenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba eye-World Health Organization, WHO, yokuhlola imvukuzane yomlomo wesibeletho ngokuqalela ekuzihloleni wena ngokwakho eye-self-sampling. Intethele zindaba yethu, uMavis Gama, usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lokuhlola abesifazane kudingwa ukuthi selikhona yini lelo gciwane elibangela imvukuzane yesibeletho ele-human papillomavirus, HPV, umuntu ezenzela yena ngokwakhe i-self-sampling cancer screening ehlelweni lwensuku ezintathu oluqhutshwe nguhulumende esebenzisana labe-Population Services International, PSI, National AIDS Council, NAC, abenkampani yakwele Germany ye-Kaigen, abe-Diagnostic Laboratories, kanye labe Zimbabwe Ladies Golf Union, obelusenzelwa eHarare Royal Golf Club. Omunye wabomama asesebatsha abangazake bahlolwe imvukuzane yomlomo wesibeletho, uNkosazana Nozipho Ncube, oleminyaka engamatshumi amathathu lantathu, njalo eyisakhamuzi seHarare, uthi ubone kufanele ukuthi ahlolwe esebenzisa indlela ye-self-sampling.
Ngayengaba lo aunt wawagula ngekhensa. Sembona ukuthi ngcono ukuthi ngithethe kathesi kusiseduze mbone. Ngoba yakhe wayethesa isiya-stage yakhona isiya-advanced.
Ugogo Murandu waseMazowe oleminyaka yokuzalwa engamathumi ayisithupha lasithupha. Ngomunye wabathakazelele indlela yokuhlolwa esithi lokhu sekungokwesibili ehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho sewake wenza lokho ngendlela yevi yakhe.
Zvinoda kukurumidzirwa uchingogara uchitariswawo. Ukakurumidza kubatwawo ichatanga zvinokurumidza.
Umuntu kumele ahlale ehlolwa sikhathi sonke iyelaphela ma uthe waphanga watholakala ukuba isikhona leyo mvukuzane. Ukuzivikela bathi kuqakatheke kakhulu kulokwelatshwa, yikho engihlezi ngikukhuthaza abantu ukuba makwenziwe isikhathi sisasekhona.
UNkosazana Lisa Mahlupheka owenkampani ye-Diagnostic Laboratory Suppliers njalo engumeli wenkampani yakwele Germany i-Kaigen eZimbabwe okuyiyona etholisa impahla yama-cervical cancer care HPV test esetshenziswa ngabesifazane phansi kwalolu hlelo uthi asebe kunanzelele ukuba beyithakazelela kakhulu lindlela yokuhlolwa.
So thina sithi i-WHO, i-World Health Organization, yona ithi for i-primary screening for i-cervical cancer kumele sitheste i-virus yangkhona ezayenza ukuthi i-cancer ibe khona.
Ulandisa ngamanyathelo asezothathwa ngemva kokuba umuntu etholakale elalo lelo gciwane le-HPV.
Asikuchiyo njalo, hayi. Sizaqhubeka lawo ijourney le and you get free treatment. So thina sisebenza le Population Services of Zimbabwe. Yibo abayenza ama-test la. Njalo nje, yibo abaza treat abantu.
Okhokela inkampani yakwele Germany ye-Kaigen emhlabeni wonke jikelele, uNkosazana Simona Grantis, uthi lumhlobo wemvukuzane uvikeleka lula nxa lithe latholakala masinya lelo gciwane eliwubangelayo, lalapho sekutholakele ukuba isikhona imvukuzane yakhona.
As per WHO statistics, we have still worldwide more than 600,000 women diagnosed with cervical cancer per year.
Singakhangela inombolo zabe World Health Organization abesifazane abedlula i-600,000 abatholakala bele cervical cancer umnyaka munye ngamunye abedlula i-50%. Bakhona bengabe belahlekelwa umphefumulo.
Abenhlanganiso ebona ngezomdlalo wegolf yabesifazane, iZimbabwe Ladies Golf Union, bathi bakubone kufanele babambisane labanye ukuqhuba lolu hlelo lokuhlola abesifazane abaleminyaka esukela kwengamatshumi amathathu kusiya phezulu ngesikhathi bedlala umncintiswano wabo womnyaka we-annual Zimbabwe Ladies Amateur Stroke Play. Umkhokheli walenhlanganiso ebona ngezomdlalo wegolf kuhlangothi lwabesifazane, iZimbabwe Ladies Golf Union, unkosikazi Margaret Vera uthi kuyajabulisa ukuba sebezwisisa ukuqakatheka kwempila kahle yabo kanye lokuhlolwa kumikhuhlane etshiyeneyo abesifazane eZimbabwe.
All I want to say is that we need to be proactive. We need to make the decision for
engingakutsho ukuba kumele sibe ngabathathela phezulu, sibe ngabantu abathatha izinqumo ukuyahlolwa kube ingxenye yempilo yami yansuku zonke. Singaze salinda kuze kube kubi, sesibona izibonelo zakhona, sesiqala ukuzibuza ukuthi kambe sekukhona na osekonakele.
Bathi ugwalo lwe-cancer registry elizweni luveza ukuba imvukuzane yomlomo wesibeletho i-cervical cancer kuyiyona esemqongweni ukuthatha imiphefumulo yabesifazane eZimbabwe, njalo kuyiyona ebangela uqonga kwenani labatholakala belayo. Lanxa kuyimvukuzane enqabelekayo mayithe yabonakala isikhathi sasekhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
UZulu uyakhala ngendlala lezinsuku weZimbabwe ngoba intengo yokudla ezitolo ikhuphuka mihla ngemihla. IZulu lalo kalinanga kakuhle lonyaka, ukwenza emaphandleni khona okuvame ukuba le ntengo ephezulu kule emadolobheni umumo ube mubi kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakamuzi saseDete umnumzana Stanley Torima ungukansela njalo walumango.
Umumo muvi kakhulu Christian, umumo wendlala, indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona, lapho khokhela khona eDithi. Abadala uyabona ukuthi izinja zisamanga kakhulu. Kuhambeni kwabantwana esikolo uyafika khona ngaluzwa ama-reports ukuthi umntwana lo uhlala suku zonke ecela ukudla kwabanye, uyenza lokhu lalokhu lenxa yendlala yena le. Umumo kawukho right. Mina njengokubona kwami njenge isikhokheli ingathi iwange district ezeho kulendlala enkulu, iwange vele siyakwazi ukuthi vele even nxa izulu likhona akusave kube indawo yokuthi singakhangela ukuthi abantu bathole ukudla okuyeneliseke ukuthi bebe lakho okwesikhathi eside. So khathesi izulu lingananga kuhle akuwesi kulendlala leyana yokuthi umuntu ozange ezwe indlala ake ngabe kwazi, but indlala engikhuluma ngayo indlala enhlala ngiyibona indlala layo every day ngiyibona suku zonke. Abantu bathwele nzima, uhulumende wethu nxa ukuthi engayenza angakubona masinya abantu bekwanisa ukuthola isitshwala nje bazazozobona ukuthi isitshwala sangibona bangasithola njani, but sona isitshwala I think uhulumende kumele ukuthi egijime ekhangele indawo naleyi ewange district umhlubulo wemandebeleni la. Indlala inkulu, indlala inkulu okuthi iveni lingangibonanga lapho esigabeni lapho kera khona ukuzibuyela lodwa liyabona ukuthi abadala bathwele nzima, abadala balendlala wange district yonke. Sonke njengamakhanda sike sakhuluma ngakho ukuthi siyenzeni le ndlala leyi, but ayikho khonoko ukuthi zabe lokho sicela uhulumende ukuthi ebone ukuthi engayenza njani masinya. Isicelo ukuthi egijime masinya ebone ukuthi i-district yewange bayayinanza beyinike ukudla masinya. Bona kababuye even iziphathamandla zikahulumende zizobona ukuthi umumo umubi wokungakanani.
Zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na?
Iyahaniso lezi ezifana nalobo World Vision bakaqalisa ukuncedisa abantu, even yona i-social welfare ikaqalisa ukuncedisa abantu, but sikhangelele ukuthi yena uhulumende yena ngokwakhe ebe nguyoqalayo because nguyo labantu abalendlala yona le. Ama-non governmental organization sizawakhangelela ukuthi lawo esincedise, but sabe sicala ukuthi ubabo la ebone ukuthi abantwana bakhe babalambile. Hayi, umumo awukho right. Bazabuya sizawazi World Vision bazabuya, labanye inhlanganiso ezishiyeneyo zizabuya, but kade sicela yena uhulumende wethu ukuthi ananzele ukuthi umhlubulo lo vele indlala vele ihlala ikhona, ukuthi ezemelele sive sigade yini entabeni sikhulume sisezintabeni ukuthi sikhulume ukuthi lapha sokule indlala enkulu kakhulu okufuna ukuthi kuya kumelele ukuthi benanzile ukuthi isikhathi nase sikhamba sisingakangeni isikhathi somkhando vele sebesikhathi sikubona ukuthi abantu bayanika ukudla abantu bayadubeka ereserve lapha bayadubeka lapha emaphandleni bayadubeka ukuthi kunzima of course nga utshela umuntu osuthi izizonke kumtshela ukuthi abantu bayalamba uyabe engazwisisi ukuthi ukulamba into enjani asizama ukubona ukuthi bengayenza umbono bani ukuphangisa ukuthi lolo emandevelende especially yona iwange district beyiphangisile masinya kule ndlala enkulu ngiyabonga kanti
umnumzana Stanley Torima isakamuzi sasedede silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ovaleliswayo ngukhasethi sijeremaya nga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe.